amagama njalo babugande ayaphuma ikakhulukazi abantu nqabele frustration njalo abantu nqa ukuthi bebona ukuthi izinto zenziwa ngokungalinganiyo ikakhulukazi elizweni lapho abakhangelele khona ukuthi iselize nilizwe abalibiza ngokuthi kusekhaya ingakho ekugcineni uthole ukuthi sekuphuma ke amagama afana lana lawo kwezepolitiki babugande nqa usakha iqembu lezepolitiki kusho ukuthi kuyabe kukhona okubonileyo okubonakalayo noma ocabanga ukuthi ungakwenza ngcono nqa ungabe ngumkhokheli walelo nqa ungabe ngumkhokheli walelo qembu engithemba ukuthi abe MRP labo balenjongo yabo abayibonayo ukuthi bona kukhona abangakwenza noma okungasiza abantu basemathebeleleni mina ngokwami ngeke ngize ngikhulume ngijule kakhulu kudaba lwe-MRP ngoba lokho kuyabe sekudinga bona bona abaphathi be-MRP omqondisi
yona injongo yabantu yabasekeli bebandla le-MRP uyibona njani
kodwa ke ngabe kuwukuthi uhulumende wakithi uyakubona khona ukuthi kumqoka kakhulu ukuthi amanyanise abantu bayenelise ukuthi babe yimbumba bayenelise ukuthi noma nxa kungavela izigemegeme ezifana lazana lezi ezenzakala ku-Elvis Nyati eGoli kodwa ke akube isigemegeme esiyabe kuwukuthi sithinta wonke umuntu sithinta uzulu wonke oselizweni leZimbabwe iloba ungabe ungowemashonaland noma ungabe kuwukuthi ungabe ungowesemathebeleland njalo lokuthi indlela abantu besemathebeleland yokugcina kufeza ukuthi begcine bephuma besiyadinga imisebenzi phandle kwenziwa konkwane ukuthi imithetho yakithi kwesinye isikhathi bafaka ama-requirements ayezikolo angadingakaliyo ukuthi azafunakale khonapho ngoba esikhathini esiningi kuyafana lokuthi umuntu mhlawumbe kufana ukuthi ayithanyela nje uthanyela ebhoda kodwa uzazawuthiwa kufunakala i-O-level kufunakala i-math and English kodwa kumuntu uyathanyela kuyabamba umthanyela kodwa-ke e-South Africa abantu bayahamba ngale abanye basebenza ema-restaurant bangama-managers abanye bayenzani abanye bagcina ngo-grade 7 kodwa abanye bagcina ngabo-form 2 abanye bagcina ngabo-form 4 kodwa bayahamba bayekwenza imisebenzi equality ekhaya kungenxa yokuthi bayayenelisa ukuthi kube le-acceptance njalo bayenelisa ukuthi umuntu abe judged through ama-skills akhe awenzayo whereby ngibone ngathi laseZimbabwe into abafuthi bayifake phambili baka bamise indaba lezi zokuthi ukuthi ama-requirements kuphela sonke isikhathi ngama-O-levels sonke isikhathi ngama-A-levels ngenxa yokuthi kuyahlupha lokuyani ukuthi abanye abantwana bayifile kathi progress esikolweni ngendaba zokuthi imali zishoda kodwa-ke abantu ngokukhula bayenelisa ukuthi ama-skills ayenziwa ngezandla angadingi i-math angadingi i-english angadingini ngabe kuthiwa ayavuleka lase Zimbabwe abantu baphiwe amathuba bayenelisa ukuthi basebenze kodwa-ke abantu ngokukhula bayenelisa